sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Lami ke ngithathe ithuba ngibonge uDanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-28 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abantu asebebhubhe engozini zomgwaqo ngekhefu leKhisimusi sebefika phose ikhulu 92, okulinani eliphezulu nxa kuqathaniswa lanyaka enye ngasikhathi sinye.
So dangerous driving siyake siyibone impela ne overspeeding yiyo enye izinto ezingabe zibangela khona ukuthi kube lezingozi.
Umkhokheli webandla le-MRP uMnumzana Mkhondisi Moyo uphunyuka ezandleni zensoli zikahulumende.
Engifisa ukuthi umhlaba ubekwazi ukuthi angibabalekeli ukuthi ngiyabesaba ukuthi ngiyesaba ukubotshwa, ngoba okokuqala ngilacala ngicabangela ukuthi ukulwela inkululeko kamthwakazi asocala kimi, kulicala kibo.
Abantu abaningi abasebenzisa indizamtshina balahlekelwa impahla lapho sebefike elizweni.
Mbona ngani into le angazi ukuthi ingabe ingaphi, but mbona ngani isiyaffecte abantu abaningi not eZimbabwe kuphela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantu asebebhubhe engozini zomgwaqo ngekhefu leKhisimusi sebefika phose ikhulu 92, okulinani eliphezulu nxa kuqathaniswa lanyaka enye ngasikhathi sinye. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi uthi kule ngozi zomgwaqo ezedlula inkulungwane lamakhulu amabili 1285 esezenzakele lumnyaka ngekhefu leKhisimusi. Unyathi uthi nyakenye ngasikhathi esifanayo kwase kubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lambili 62, lanxa inani lengozi zomgwaqo laliphezulu kancane inkulungwane eyodwa lamakhulu adlula isithupha 1626. Kusenjalo abeZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngokubhubha kwabanye babo engozini zomgwaqo kulandela ukufa kwabahlanu kuthange ngemva kokuba imoto abebekuyo inqikilane lenye enkulu duzane lemsina emgwaqweni we-N1 Highway. Iziphathamandla zesigodlo seZimbabwe eSouth Africa zibikwa zisithi ziza zisancedisa ngokuthi kwazakale ukuthi abafileyo ngobani lokuthi izidumbu zabo zithwalelwe ekhaya. Imbiko ithi sokwabhubha abeZimbabwe abedlula amachumi amahlanu emangweni ophakathi kwePretoria leMusina kwele South Africa kuminyaka emibili edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa loMnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, yena othi waphosa wehlelwa ingozi emgwaqweni lo.
Ngesikhathi lesi sama-festive holidays kuvamile sibili ukuthi uthole ukuthi ingozi ziyanda, owenani elingathi lithe phezulu njana udlula isikhathi sonke nje. Sibona ukuthi okunye kudalelwa ukuthi kuba ne increase ku traffic, kwande kube ngathi sokulanda congestion, kube ukuthi nama drivers la abesegcwele emgwaqweni, abanye bakhona they are not regular drivers for long distances, so abanye nje mhlawumbe ukukhathala, fatigue iyabisi izithathela. Wonke futhi nokuthathwa kotshwala siyake sizwe impela abantu sebebotshiwe lapho ukuthi abanye babo natha mpela utshwala ngesikhathi lesi betshayele, futhi abanye beziqhenye ngokuthi bona bangomaqhuzu ekutshayeleni uma benathile. Kodwa-ke okunye nje kuba yikho nje i-recklessness nje egcinisi siba khona, but okuningi kwakhona kudalwa ukuthi there is an increase in new traffic volumes and therefore abantu they are more prone to ukuchayisana ukudlula nxa kulele traffic.
phambeleni kwalengxoxo uthe wake wadibana lo kuphose kufani okwakungabangela ingozi ungasichazisela ukuthi kwahamba njani njalo waphoma njani kuyo
mina ke njengoba nje besixoxa ingozi engacisha ngahlangana nayo lathi kwasekulanda ubona bo 29 December sivelele ekhaya nje eminyakeni nje edluleyo awu siyahamba lapha nenkoti ibhasi le overtake kusho ukuthi dala siyayibona ukuthi ibhasi iyeza kodwa zintathu imoto esiziyeqile sokusele ukuthi ziyiqedise kodwa uyagijima lo muntu sasi-slower down yimi engangishayela nga-slower down to a point of dead still sengihamba nje very slow kodwa ngoba eceleni kumnyama kula magodi lamatshe ngangisesaba ukuphuma ngathi nje selami sengistayi lami sengithandaza imithandazo yami okucina kuba mvulela ke yile truck esasihlangana nayo wantungubala ke maybe almost 10-15 meters phambi kwami kodwa lokho ehamba ngesivinini esiyisimanga so dangerous driving siyake siyibone impela ne overspeeding yiyo enye yezinto ezingabe zibangela khona ukuthi kube lezi ngozi siyabacela impela abantu bakithi ukuthi ukujaha sikho kufika bazame ukuthi bareste bezame nokuthi imota zibe ku-state of roadworthiness kwenzela ukuthi nje kuphephwe abantu baphenduke kuma-holiday bengabaphephileyo into esingayitsho thina ukuthi ke abantu abazame ukuthi mabezodrive ama-long distances bazihlole izimota zabo ukuthi imota zabo zisesimeni esihle esomgwaqo ukuba roadworthy bazinike ukuphumula bazinike isikhathi eside sokuhamba i-traveling time ukwenzela ukuthi bathathe ama-recess nama-breaks batshintshane nokutshayela amabesenes ukutshintshana ngokutshayela and laba abaku-commercial services abalayitsha abantu bakunanzelela ukuthi nakho imali ingabe ijahekile kuqakathekile ukuthi at least kumbe bathole ukuthi odriver ba-resta enough baningi enough ukuthi bazotshintshana kungabi ukuthi umuntu uchayela ekhathele umuntu ochayela ekhathele uyingozi ukudlula umuntu mhlawumbe even onathileyo
lo ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ubika ukuba uphunyuke ezandleni zepolisa lensitha ngelanga leKhisimusi ntambama. Sikhuluma nje kulamalunga ebandla leMRP ayithoba munomunye awavalelwa emajele achiyeneyo esetheswa icala lokudinga umoyo esitokisini seBulawayo Central. Umoyo utshele intatheli zindaba yeStudio 7 uGainer Gumede Saidi ukuthi wadibana lenhloli egangeni elokitshini lentumbane koBulawayo lapho ayetshone ethandaza khona.
Kuliqiniso ukuthi mhla ka 25 December nge Christmas Day around 17:46 PM ngihlaselwe ngabantu engathi ngama state agents egangeni lentumbane bengitshone egangeni leli ngizithandazela ngoba ngilesikhathi sokuba segangeni ngingedwa ngithandaza so kwathi around 17:46 ngayehla ke egangeni ngase ngibhoda ngemva kwe complex sengithi ke ngithenga amabanana ngoba ngase ngilambile ngiqede ukuthenga la amabhanana ngizwa umuntu uyangikhulumisa ngemva kwami uthi yebo ndoda ngiyavuma uthi ngiyakufanisa ngithi ungifanisa lobani athi lo mqondisi moyo ulida wemthwakazi ngithi hayi ikufanana kwabantu from there athi hayi nguwe abesethatha ifoni yakhe enjengisa ipikitsha yami
okukwenza ucabangele ukubana ngama-agency kahulumende kumbe sithi ama-state agency kuyini
kwakhanya ukuthi igroup yabo ye-state ngala mina ngathi hayi mhlawumbe wena ungutsotso ufuna ukungixila. Khonapho wahle wafonela i-backup injube police station ngilalele le intumbane police station, watsho ukuthi undodalwana wemthwakazi sengilaye lapha, I'm monitoring him, gijimani lize simbambisane. Ngadlala lami indlela zami engazidlala ngazo, ngabuya ngabuyela egangeni wanilandela. Ngithe ngisazama ukuthi lami ngigijime ngirole phansi, kanti vele ungiqumele ngenye indlela, wangilanda ke wazongithola lapho. Waqala ukukhuluma lami, waproducer ke ikhadi lakhe embonisa ukuthi uyimember ye-Peace Police Internal Security and Intelligence, wathi usebenzela eNtumbane Police Station.
Wakutshela yini ukuthi ukudingelani kumbe ufuna ukubophelani?
Wasengitshela ukuthi mina ngomunye wabantu abafunakalayo eZimbabwe. Ngambuza ukuthi icala lami ngelani, wathi mina kathi angikwazi vele ukuthi uhulumende weZimbabwe uyangifuna ngoba ngihlukumeza uhulumende weZimbabwe. Ngathi angikwazi lokho. All of a sudden ngaphunyuka futhi kuye, kwasokusiba mnyama, ngarola egangeni lami ngendlela zami nje, angikwazi ukuthi kwenzakale njani. I can just say it was a miracle. Wagcina engasangiboni. Khonapho ke ubeqeda ukutshela laba abasuke eNjube ukuthi gijimani ngoluveve road, ngoba lo muntu ukhangelela ukuthi uzaphuma entabeni laphana kofambeke, ngaphumela khona kusiyafika emarobhodini emakhandeni. Hayi mina ngala ngiqinisele, ngicashile lapho ade ngicashe khona. Ezwakala ke sememezo sithi yena yena ma ungaphumanga egangeni ngiza kudubula. Kanti ngakwelinye icele futhi ubevele kwenzile ukuthi mina ngingananzelelanga ngesikhathi aqale ukukhuluma ngayo ngaso lami ebiza i-backup ungishute isithombe engizwe etshela laba abanye ukuthi hayi umuntu lowo isithombe impahla ayigqokileyo sonaleso isithombe engilithumele sona. So ke kutsho ukuthi ke besengumuntu odingwa kubhekwe isithombe lesakade besithumelene.
Usisizwa njani wena Moyo ngemva kwempi engaka, njalo uleqiniso na ukuthi sibisibili bona abantu bebengabantu abangama-agents kahulumende?
Ngiyabonga ukuthi ngomusa kaNkulunkulu lamathonga akumthwakazi ngitholakale ngisilile, langaphandle kokuthi inyawo zami lakathe sizikho zisavuvukile, ngoba ngirolile emadwaleni ngazolimala idolo, ngaba lama-small bruises ezandleni zombili. Kodwa hayi ngiphephile, ngikwanisile ukuthi ngiphume kuye. Kanti futhi emfisa ukuthi umhlaba ubekwazi ukuthi angibabalekeli ukuthi ngiyabesaba ukuthi ngiyesaba ukubotshwa, ngoba okokuqala ngilacala ngicabangela ukuthi ukulwela inkululeko kamthwakazi asocala kimi, kulicala kibo uhulumende weZimbabwe, ngoba uyazi ukuthi yena uyadla ngomthwakazi, thina kasidli lutho ngaye. Engikwesabelayo kuphela yikuthi laba bantu bagangile, bangababulali, sebengakubamba bakuphoyizene, sebengakubulala bengenza yonke into. Mina engisakuloyisa kathesi ukuthi ngenelise ukuphusha ikhozi yenkululeko kamthwakazi ngamandla izifike kuzinga lokuthi umthwakazi wonke seyizwisisa kathi lo mhlaba sebone ukuthi siyancindezelwa, kubeke sokulapho ukuthi hayi sengikwazi ukuthi revolution kumbe umlilo welongweleli esalilayithayo kawusacitshi.
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, obexoxa lo Gainer Gumede Saidi weStudio 7 esePlumtree ezansi eMandebeleni. iStudio 7 izame ukubamba isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi ukuzwa uhlangothi lwamapholisa ngalolu daba, kodwa kaphendulanga umakhalekhukhwini wakhe ngesikhathi sizama ukumthinta. Abantu abaningi abasebenzisa indizamchina balahlekelwa impahla lapho sebefike elizweni. Kubikwa inani labangena elizweni bevela phandle liqansile kakhulu lomnyaka ngemva kweminyaka emibili abantu abaningi bevinjwe lubhubhane lwe-COVID-19. Abantu abaningi bakhala ukuthi lapho besehla indizamchineni egcekeni leHarare International Airport bathi bayanqolonga impahla yabo bathole ingasabonakali. Sixoxe lomunye walabo abaswele impahla yabo, umnumzana Ephraim Sibanda.
Mhlaka 25 December 2023 ngati Kenya Airways from Antananarivo eseMadagascar ngo 4 p.m. ngayehlela eNairobi ngiconnecta to Framachina eZimbabwe eHarare International Airport etwa Robert Mugabe International Airport ngifike ngo 1 a.m. bozo ngo 26 December 2022 njengehla lapha wasofihla ngalo ukuthi ngithatha isikhwama angime ngama ngaze ngadela to the extent yokuthi ama airport authority basitshelile ukuthi hayi awusela sikhwama ezibuya lezi lizibona izo ezikhona so basebe sithi sibhalise to e-desk ama complaints. I did that and banga fill form la khona basebe sithi check emini ngo 3 ngase ngicheka basebe sithi ano akulanto ekhona akulanto ebuyileyo.
Manje zona iziphathamandla zenkampani yendiza mchina le zithini?
From Madagascar to Nairobi and then from Nairobi to Zimbabwe ngisebenzise Kenya Airways ngiyazama ukuxhumana labo ngento enzakeleyo bacele ama details ami le luggage code number. So up until now angatholi any response from them. Secondly, I'm supposed to travel on the 27th to Joburg and I'm now grounded because I cannot travel when I was from airport Zimbabwe. Mbone kugcwele izikhwama, mbona ngani izikhwama lezi ngezingathathwanga ngabantu abahlangana lokho engahlangana lakho. Ngiyazama ukuxhumana labantu engisebenzisana labo kwabanye amazwe labo bahlanganela lokho engihlangane lakho e-Addis Ababa, Ethiopia. Mbona ngani into le angazi ukuthi ingabe ingaphi, but mbona ngani isiaffecte abantu abaningi, not eZimbabwe kuphela.
Abantu abangatholanga isikhwama baningi, ubanxa ngabala, I think bengabayi 15 or 20 ababhalisile ama complaints.
Hello ke ngumnumzana Ephraim Sibanda ongumunye wabalahlekelwe impahla endizamthineni ubekhuluma icingweni le studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugatsha lwezomkhathi soluxwayise abantu ukuthi baqaphele izulu elilolaka elikhangelelwe ukuna kundawana eziningi zelizwe kusukela lamuhla kuze kuyefika ngeviki ezayo ngolwesithathu. Lolu gatsha luthi leli zulu liza kuba lilomoya njalo lilombane, ngalokho abantu kumele bazithole besendlini nqalisina. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi amalunga edale lePhalamende athukuthele ngemali efika phose izigidi eziyisithupha US 57 million dollars okuthiwa izaphiwa abalwa impi yenkululeko ama-war vet. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Siyabingelela emsakazweni, sibingelela abalaleli, sithi sihalalisele i-Merry Christmas, le New Year omuhle yini lonke nje. Hayi, siyabonga kakhulu, siyabonga uNkulunkulu. Kodwa ke hayi, siseneme, angeneme kahle kahle ukuthi iZanu PF iphumelele ngecebo layo lokuthi iginadele uJobu Sikhali ezidlalela ikhisimusi phakathi kwentolongo ngento engekho yombophelo wala. Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngaleyo nto leyo. AmaZimbabweni kusho ukuthi wonke abasebona into ephila ngaphansi kwe-government enjani eZanu PF, ukuthi umuntu engafela ejele njengenzanga liphelele ngoma iphilisa iZanu. Umuntu engafa noma kunini ma engabe philisa iZanu ukuthi ababone ngasolinye. Kodwa siyathandaza uThixo ophilayo ukuthi unyaka lo nje uzaqala kusasa 2023 ukuthi uNkulunkulu afake isandla elizweni lakithi, abantu bakidawuke bethole labo uxolo lokuphutheni bevota ngobuningi iZanu PF ihluleke ukuba riga, ihluleke nje ukubabamba amehlo ngoba khona basakhona abantu abathizana uPF iloku lalokho okuhle. Ngiyabezwa bayikhulumela nje uma lasinkomo kodwa kusala bonke abantu abasupportizana ngoba bakhulumela izano ambona ukuthi uThixo bamazi noma bamesaba. Abantu bonke abesaba uThixo bakwazi ukuphatha umuntu kaThixo udedengu njengezano kuyisinengi siphambi kwaThixo. So abantu bezano bonke abamesaba uThixo basebenzela uSathane ngoba ilizwe lelo sokuze kufika 50 years liphakathi kokuhlupheka ngenxa yabo beyizana uPF bethi balikhulula ekugcindezeni kwabelungu. So sibuhlungu kakhulu nje singathi uNkulunkulu angabona abantu bakithi bakhululeke bedlala inyuye kahle umnyaka ozayo bavote bakabayi bebone into engcono engaba inguquko elizweni lakibo. Siyabonga.
Livuke njani Studio 7? Hayi siyabonga. Mina ngikhuluma ngumtshiso mona. Ngicela usizo kini contact number. Ngeke ngizwa kuhlelo lapho kukhuluma umfundisi. Angisakwazi ukwenza ngokusendisimanda ngumbengu. Lo munye uthambani umfundisi ojalo ukukhuluma. Wayekhuluma ngohlelo lokuhlanyela izihlahla, izilimo ukuthi sitshintshe umumbu. Angisakwazi ukuthi kwakunini. So kangilayi inamba yakhe lowo muntu ukuthi ngikontaktane naye. Angilayele kuhle ngoba mina engilapha engikhona ngile ndawo enkulu eningayisebenzisa ukulima lezo zihlahla ezitshwa ngizazi. Ngizwe ukuthi ngenza njani ngoba lama hectares angaba mabili engingawasebenzisa ekuhlanyeleni isihlahla. Ya, i 2 hectares ningayifaka kuleyo ndawo ngoba indawo yami isekiwaswe ivalekile. So bengicela inamba zikamfundisi ngoba wayengumfundisi wayekhuluma. Angisakwazi ukusendisimanda ngobengolo omunye ojayele ukuthumayela ngamasandes. Kangisakwazi. Ngicela lingincede Studio 7 xa information le ngiyakwazi ukulayo ngoba umuntu okhulume this month bona kunjalo nxa ngaphambanisa. Yeah, ukuthi ngasuka ngaba out of mina singena ngisakwazi ukuthi kuhamba njani ngakusha. Ngicela lingincede zinezami sindithumezele inumber zikamfundisi ngoba olima izihlahla lezi ayisithi siphume emunjini ngizabe ngiphindaphinda. Please ngicela lingincede beninike inumber zakhe ngikontakthane live ukwenzela ukuthi ngincine ngingathola usizo ngoba ngile mama umumbu akuphumelele kahle.
Linjani lonke kwele Zimbabwe? Mina ngikhuluma ngikoBulawayo. Into enzisa ukuthi ngikuphela abantu ababotshwayo ababotshwa nsuku zonke labantu bakithi laba abemthokazi Republic Party ngoba asonto enhle ukuthi omunye umuntu thina salwela leli lizwe ukuthi likhululeke kodwa abanye abantu lokhu bebotshelwa ukuthi balalokhu abakufunayo kutho ukuthi inkululeko eZimbabwe kayikho. So nabanye abantu belokhu besibasemajele belokhu behlupheka thina salwela ukuthi sikhululwe leli lizwe ukuze abantu abamnyama babe lenkululeko kodwa inkululeko lokhu ingekho. Kuyamangalisa kuleli lizwe lakithi ukuthi abantu bahlupheka kangaka. Asazi-ke asizameni siyovota ukuze sizame ukuzikhulula ingxenye sizakhululeka. Bantu bakithi thine sihlala sisebuzimeni amakhiwa yibo abasiphosela kulobu buzimo ngoba yibo abalo abangazange banikeze ilizwe unkomo. Unkomo ngoba wayewinile amavoti ka-1980 kodwa azange bamqhubele banika bona laba ababonele eduze ngoba unkomo into abayizonda kuye yibuchopho obubona ekudeni obubona lakhatshana. Unkomo wayengabonela eduze wayebonela khatshana babengakufuni amakhiwa lokho.
Basakazi bethu abahle siyalibonga ngomsebenzi omhle kangaka lisenzela wona ukusilethela izindaba ezinhle kakhulu ezingahlakathi hlangothi ezingatshintshwayo zingabuya zinjalo iletha zinjalo ukuze sasithe emhlabeni wethu sinjani. Siyalibonga kakhulu. Simakana nje ubaba unkomo umuntu wesindebele nomalaki shua ukuthi kade badli iswani laba bantu uyezwe comment into engekho yena uhlala khona leGwanda uyacomment ongaziyo ungananzelela kathi esikufollow sirodi kule bhasi khona esuba ngewange eka extra sithe uyile ophasi ngenxa yamagodi kule gonyethela lithweliswa mendela ngenxa yamagodi kathi esimdlalo kanu green osuwile sendpool ngenxa yamagodi. So ukuthi ecomment esithe naye lemgwaqo uyalungiswa konke kuhle sibili uhulumende lo osilayo uyalungiswa uyalungisa kodwa phela nxa ngihola imali kumbe ngiyasebenza ngihola imali kangiziphile ngihola imali yami kuphela kunokuthi ubuke into embi kangaka shwa le into embi ayibukayo malaka kangiyake nanzelele nguJoseph Chuma abantu kuzobubelief gawuli ayi kathesi leyo malaki inkomo mbela mdada angaphilayo amathwethi abanye abantu shuwa mna nyamanga uthi kathi kuyabe kuyini okubangenileyo kuyabe kubangenile shuwa kutsho ukuthi ukuhlupheka kwesizwe sakibo kakubahluphi lanxa igugurawu ngondi aqeda abantu babone ngani into enhle sokuthi lenxa ingaphinda futhi yabi right hayi akakusadinga ukuthi kwenze ulutho ngoba kwenzakala vele kodwa abantu bengakubuki bezinto enhle lanxa bekubona phela basithulele kuphela kwenzakala kwenakala kwedlula nkosi yami asazi kodwa umlimi phela ongakhangeli kuceleli lodwa umlimi uyaphindisela abantu ngabantu singakwazi
ngiyabingelela lonke masakaza abahle bakastudio 7 ngibingelela lonke ngibingelela nomthokazi wonke kumagombane omalomhlaba ngisithi esiqaphelene njengabantu bakomthokazi insuku zokuchitha zokuphela komnyaka ofanele sizinanzele izingozi ezimpilweni zethu esidrayiva khona ezimoto esihamba khona ngezimoto nalapho esihamba khona esijabula khona singajabula size sikhohlwe ngezimpilo zethu ngoba umnyaka uphela kwiyingozi ezimpilweni zethu ngakho kuyisixwayiso endikhuthaza sona ukuthi siwungeneni umnyaka ozayo lo sonke singabaphilileyo enkosini uJesu nami ngiyabonga.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Kwezemelika, ugwalo olujulileyo olwethulwe yikomiti yedale leSenate eyayicubungula umvukela wanyakenye esigodlweni seThe House luthi umnumzana Donald Trump kumele angazavunyelwa ukudinga isikhundla emphakathini. Lolu gwalo lucebisa umtshutshisi wesizwe ukuthi athonise uTrump labanye bakhe ngoba belamacala omvukela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazi welemelika umnumzana Busani Ntini.
UDonald Trump waziqalela indwangu entabeni kumbe ngithi wahlofoza inyosi zizihlalele zodwa. Khathesi yonke into esimvukela senanzela ukuthi vele wonke nje kungathiwa vele sethwele nzima. Siyazi ukuthi Congress ibusy isipresile recommende ama-charges athize ukuthi i-Justice Department ukukhangele. So ngombono wami ngibona ngani yena wesenza izinto ecabanga mhlawumbe ukuthi abantu bakhe bazomvikela kodwa unfortunately umthetho usumfikile khathesi usumtshaya ngehlanekela. Ngombono wami ngibona ngani uzagcina esiyejele ngendaba ka-January 6th. Siyananzelela ukuthi abantu abaningi abaphatisipethayo ababekhona ungena e-Capital abaningi sebesemajele yena khathesi sebemlinkile ukuthi nguye wa-influensa laba bantu. So ngombono wami ngibona ngani vele uphakathi kohlupho olukhulu kakhulu.
Yena ubona ngani umnumzana Trump kukhanya engeke wanqoba umongameli Joe Biden kukhetho?
Ngumbono wami abasekeli lokhu elako kodwa kabaningi ngendlela ababeyiyo ngesikhathi bemvotela ukuthi bengupresident kumbe bezama ukuthi bemvotele for i-second term. Ngombono wami ngibona ngani bakhona lapha lalaphana ikakhulu ungabheka i-runoff yesenator eke yabakhona e-Georgia. Uyananzelela ukuthi ama-Republican for i-candidate ayikhethwe nguye uTrump bazamile kodwa abatholanga i-majority kodwa bazamile ukuthi belwisane lowe-Democratic Party. I believe ukuthi ivoti yakhona yagcina ihlukaniswa mhlawumbe less than 2%. So wona ama-Republican akhona azonalo Trump kodwa ngombono wami ama-Republican amaningi kawufuni ukuthi Trump aphenduke ngo-2024 ukuthi ebe yi-presidential candidate. Bayabona ukuthi ngumuntu ongayakhiyo, ngumuntu owachiya ilizwe leningi onyawo olulodwa. So ngombono wami ngibonani kunokho kwenzakala ku-Congress lama-recommendation aya ku-Justice Department ukuthi bebheke amacala ngibona ngani indlela abazamkhipha khona kuphela icandidate. Kodwa ngiyazwakala ukuthi ebe nguye oyicandidate kwama-Republican ehlangana loBiden. Ngombono wami ayiboni engazama ukuthi akhiphe uBiden ukuthi angatholi i-second term. Yebo, kungabe kukhona okuya kusazakala ngesikhathi leso. Kumbe economy yalingahambi kuhle, kumbe okunye okungahambi kuhle, kodwa ngiboni lokho kungabangela ukuthi abantu bevotele uTrump.
Lo ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazo weMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seNew York. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa ke asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Igama nguChris Gande.